Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 28 Nhlangula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa akobulawayo abonga uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube webandla le Citizens Coalition for Change.
Sibonga kakhulu uZulu ngokusebenza lamapolisa lokuthemba amapolisa kobulawayo okwenza ukuthi basinike information. Amapolisa ethu, ama-detectives e-CID, homicide balandela leyo information masinyane kwabanja lezi zigebenga.
Izisebenzi kanye labantu makhaza sebesole umbiko owethulwe izolo ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo wezemali, othi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa idola leZimbabwe ndawonye lemali yakwamanye amazwe.
So samuje futhi lokho kukhulu ngokhulumende vela kusenze kusebenza akula sibusenze ukuza incedisa akule economy ukuza incedisa akule izisebenzi ukuza incediseka.
Ibandla leCitizens Coalition for Change lethula amazwi enduduzo kumuli kamnumzana Giles Mtsekwa, ilunga lebandla leMPCT obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa akobulawayo abonge uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube webandla leCitizens Coalition for Change. Izikliwi lezi ezazakala ngokuthi ngamashurugwi kwezinye indawo zelizwe zihlasela izakhamizi zihlome ngenkemba, njalo kubikwa izehlakalo zokuhlaselwa kwezakhamizi izikliwi lezi selubhahile.
Isikhulumeli samapolisa u-Inspector Bert Nikonqube utshele intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda okuningi ngalolu daba.
Sithanda ukwazisa uZulu ukuba izigebenga ebezezihlalisa abantu nzima zingenela abantu ebusuku zibahlasela, zibalimaza, zihlomile ngamamatshezi lezingqamu lamahloka. Okwenzakela ukuthi emavikini amabili zangenela uLangelihle Dube elobhengula, okwayenzakala ukuthi zagcina zimbulele. Izigebenga lezi sezibanjiwe ngamapholisa kobulawayo. Lezi zigebenga nguMaxwell Mpofu olinyele igama lakhe kuthiwa nguThano ohlala elobhengula, Brian Moyo oleminyaka engu-22 weMajiji, uLucky Sibanda elinye igama bathi Makheke oleminyaka engu-26 weLobhengula West, loKelvin Njabulo oleminyaka engu-30 from Phumula South. Sibonga kakhulu uZulu ngokusebenza lamapholisa lokuthemba amapholisa kobulawayo okwenza ukuthi basinike information. Amapholisa ethu, ama-detectives e-CID, homicide balandela leyo information masinyane kwabanja lezi zigebenga. Zinengike njalo esisazilandela izigebenga ezibamba inkunzi zihlomile ngamamatshezi lezingqamu. Yikho sikhuthaza uZulu ukuthi asisebenzeleni ndaweni lamapholisa, sibaripoteni babotshe obulawayo abe lokuthula futhi.
Umhlali wakobulawayo umnumzana Dumile Ncube uthi bayakwamukela ukubotshwa kwezikliwi lezi.
Ha, thina njengomphakathi welobhengula sidanile ngesehlakalo esenzakalayo ngokubulawa kukaDube efeli $25 umuntu eziphilela lemuli yakhe ezisebenzela ephila kuhle lomphakathi. Siyabonga uma sebebanjiwe ababulali, siyabonga kakhulu umsebenzi esethela wenza bomthetho. Lawe Ezra Chisasibanda ngokuphathisa ngokuloba ukukhankasa ngalindaba lani lonke eliphathekileyo lasiza babotshwa laba ababulali. Sithemba ikhiye yejele izajikijelelwahle bakubone babekwazi ukubana ukubulala kakulunganga.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo ozibethe ngelokuthi samamo ukhuthaze uZulu ukuthi ancedise amapholisa ukubopha izigebengu lamatsotsi.
Hayi, khona kuyadanisa okwenzakala kobulawayo ngoba ugebengu obukhona. Thina sikhula kwakungekho konke lokho obulawayo sikuzwayo manje ukuthi sokula magenge angenela abantu ebusuku ezindlini bebagamule bebagwaze bebulala abantu abantu bayarothwa izimali hayi phela lezi zinto ezobugebengu besizazi senzakala ngapha kwele South Africa eGoli ekhaya bekungekho konke lokho ngoba umuntu besazi ukuthi amapolisa ayabupha ekhaya njalo bayakufaka nje kodwa khona siyabonga ukuthi amapolisa ayenza umsebenzi wawo ayazibamba lezi zigebengu ezenza lokho cela le community labahlali bakobulawayo bencedisa amapolisa ngokubabonisa izigebengu mabezazi izigebengu mazibotshwe zonke zivalele ejele abantu bephile impilo yabo yakudala eyakobulawayo esasiyazi vele abantu beyiphila
abanye babecabangela ukuthi uDube wabulawelwa ezombusazwe ngoba ebikwa engomunye wabaphathisa kakhulu ibandla le-CCC ukubhalisa abasakhulayo ukuthi bavote imizamo yokukhulumisana leziphathamandla lazaleli bandla ngalolu daba yehlule ngoba ezinye esikhulume lazo zithi azikabi lolwazi lokubotshwa kwezigebengu lezi
sebenzi kanye labantu makhaza sebesole umbiko wethulwe izolo ngumnumzana Mthuli Ncube umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zemali othi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yeZimbabwe ndawonye leyakwamanye amazwe zisithi lokhu akulethi umahluko empilweni wazo umnumzana Ncube uthe kuza kuba lomthetho ukusetshenziswa kwemali njalo wancoma uhulumende ngokwengezelela izisebenzi iholo esithi lokhu kuzaziphathisa kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Well, eqinisweni ukuthi sokusegcina ukuthi silohulumende ongathi vele kakwazi ukuthi uzamute isizwe lesi eZimbabwe singenjani ukuthi sithuthuke kwezomnotho sithuthuke lesisele impilo zabantu. Ngoba nxa sizwa uminister okancube umthulu umhloni sokhuluma ngokuthi yena sokufaka ukuthi kube ngemali currency kuzafaka ukuthi kube lesisele instrument. Akulanto etshintshayo ukuthi ngoba vele phela indawo esikiyo. Njalo unganazela kuhle ama-economists labantu abaningi bona abazama ukugcubula into lezi ze economists kakhulu bacacile ukuthi vele impendulo yeZimbabwe kathesi ukuthi kuhle kuyizwe i-economic dollarize la kusetshenziswe i-dollar le-America ngesizathu sokuthi i-multi-currency le yenza ukuthi abantu basomaprize kanti siya phezulu ngoba bakwenza abantu ukuthi uyathega i-price yakhe afake nge-US dollar but ayisebenzisa ngaba nge-bond useguqula manje kuthiwa yi-equivalent but esebenzisa i-black market rate so yikho kwenza ukuthi besibalalo so-ke lokho kuzoze kuncede muntu okhona ngasuke kumncede ngoba uhulumente ofanana nalo layo sibone sefaka ama-price akhe nge-US dollar ungakhaya le school fees bakhuluma ngakhonokho ungananzela kathesi iindaba zezabo zinaraya kuma-toll gate babapheka nge-US dollar kathesi wakuthi ama-aid master behlangene e-Victoria Falls bazama ukuthi indlela zokuthi ama-fees abe yi-US dollar but yena uhulumente ekhuluma nge-multi-currency uzakhuluma njani ngemali efileyo babengasincedisi lutho well eqinisweni ukuthi vele kathesi omabhizinisi eZimbabwe kade vele sebefaka imali leyo kade bethatha ama-prize abafaka ngedwala le-medic ungazi ukade kumbe ngamabhasi kumbe imithova nxa abantu besiye emakhaya vele basebenzisa yona idwala le-medic nxa utawulayo lapha kuma-prize sebeguqula kubelungabhada equivalent but i-equivalent yakhona shiyelani kahulumente i-300 and something bond per-US dollar iyabile yani i-black market namntu ongayitholi kuma-600 something so yiko kwenza soze kusincedise vele impendulo bekuthi ngawurhulumente lo wakhupha le izim dollar wayifaka ecele ngoba liqinisa ukuthi abantu bangene kuli idala eMelika ebese lungisa indlela zokuthi engxenye yasithatha isikhathi engxenye yama 3-4 years esalungisa ukuthi kambe le idola eZimbabwe ngenxa yokuyise ngabe uyibhalansa njani njalo singakhohlwa ukuthi akula muntu atheso ubhizinesi kumele ongabuyela imali yokuthi azoyinvesta eZimbabwe ngesizathu esigcekeni uzayinvesta njani kwi-economy engaqedakaliyo i-economy ongeke wayitrust sengela security phakathi so ngokunjalo siyazixhothela thina abantu ababekuzoyinvesta lapha eZimbabwe so ilihlubo esibangathi isiphathi kwalo ukuthi bona ngathi hhayi kusegcekeni ukuthi uminister wethu Mthuli lo hulumende wethu wezanupf indaba le economy ngathi hayi abasaboni kuyahamba kuvela base kunyamene sibila ubaphumputhi kodwa kuhlubo ukuthi umuntu odibekayo isizana sezimbabo
ungathini ngezinye impawu zombiko kahulumende ezimqoko
izisebenzi kahulumende njengoba sechilo lezi zisebenza ngezezimbabo lokho vele into engasoze incede umuntu eqiniso elihle ngoba ungazi ukuthi kabe sukhwezile imali nge-100% ekhulwini esitsho ukuthi asithi umuntu obeholwa i-30,000 to 60,000 kodwa ungakhangela futhi awasifundi isikhulumento ezibambekayo singafaniseli kumbe singatshela into ezingayisizo uzananzela isikhathi esikhuluma kanje bazakutshela ukuthi xa ufuna ukuthi uyethengi i-US dollar black market ngoba yiyo vele khona phela le angapha i-interest engilethi asikhuluma ngoba yitholakali bazakuthatha enxebe ethi bafuna i-$1 to around 600 bond ningu say utisha ngapha ukuthi usele 60 unikwe double waku 60,000 ule $100 kuphela eMelika kodwa lakho namhlanje ungabuyela mhla 2 days yabisintshile so samukuthi ngisuthi lokho okukhulunywa ngohulumende vele akusaze kusebenze akula sibusenze ukuzayincedisa akula economy ukuzayincedisa akula izisebenzi zokuzancediseka lokuthi kuyafa umketo ngoba umthetho wokuthi abantu bafuna ukuthi bathole imali ezabancedisa ekuthengayo imali ezathuthukisa imuli zabo imali ezansilizwe liyephambili okuqakathekileyo
lezisebenzi bese zihola ngedola lemelika yini
yikho vele sikukhangeleleyo ukuthi izisebenzi ngoba kathesi angaze azinike nale imali okuthiwa yi-100% eqinisweni ukuthi 2 months down the line 1 month down the line kwaso kulo msindo futhi ekhalala ukusebenza imali yani yabisihlisi phela amandla ingasathengi lutho unganazela ngale nge-GNU imali yani yabifakiwe kubo 2009 kwadwa kwazofuka ku-2018 kula muntu owayehlilwa lo muntu ethi ufuna ukukhwezela iholo ikhona kwanalingakhweli lalimndawonye ngoba wakusebenza yona le melika usawunti bayosebenzisa ukuphila ngalo yikho lakathi xa izisebenzi zikhuluma zithi hayi sibize lapho esasikhona kuhulumende ngo-2018 usinike ithiwa le melika soze sikhulume lawo siziphilele emuli zethu so yikho kufanele kwenzakale
Hello-ke ngumnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo Ivandla leCitizens Coalition for Change lethule amazwi enduduzo kumuli kaMnumzana Giles Mtsekwa ilunga lebandla leMDCT obhubhe izolo. Umtsekwa ubele iminyaka yokuzalwa engamajumi ayisikhombisa lane 74. Wake waba ngumphathintambo wezenzakala elizweni kuhulumende womanyano. Ekudabukeni phakathi kwebandla leMDCT umtsekwa waya kucele elekhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzora lapho kade engumsekeli kamgcini sihlalo webandla ngesikhathi ebhubha. Umtsekwa wayelisocha wafika kusibanga sikameja. Wake njalo waba isiphathamandla sebandla leZimbabwe Unity Movement iZUM. Ngesizwe amazwi kamsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasmanda
Zulu kwandaba sikhala labakomtsekwa njengoba isizwe sesazisiwe ukuthi seshonile thina abesize Coalition for Change ubaba osichileyo ede simhlonipha ngoba nguye omunye waqala ukusebenza zima ngama 1990s echallenge i one party state esebenza elo baba uthekele lo kombayi bengafuni one party state basebenza sili ikho namhlanje libona uthi Zimbabwe lokhu isadonsa ifuna kuba i one ifuna kuba i multi party state sikhala lemuli yakhe siphinde sikhale labantu bonke osebenze labo ngoba imfa bakithi kuni singakha sonke sincedisane njengoba imthimba we fa ngowethu sonke kalale ngokuthula siyabona
allo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasbanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo
Did you see me at night?
ke okuphuma emaphephandabeni lamhlanje. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi zakudaba lokuthi indlu yedalela eParliamente eyakhiwa ngele China edolobheni le Mount Upton duzane le Harare isiphelile ukwakhiwa. Leli phephandaba lithi osekusele nje kuphela ukuthi uhulumende aqutshelwe ngokusemthethweni lesi sakhiwo ngele China. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7 lo khuluma ngo-KK? Cha, hayi zani nje khohlwane bake. Noma bethini, 42 years it's more than enough. Kube sikhuluma nge-5 years or 3 years. 42, omunye umuntu abantu abaningi sebaze bazalwa, abanye baze bashona, bashiya lokhu kugcwele udodi nalo siwubona kuzalo. Udodi nje lo, sifuna ushintsho olukhulu. Thina-ke siwumphakazi, funa kutshintsha izinto, abantu bahlonishwe, isiko libuye ebantwini, impilo iqhubeke ibe normali, kungabi nabantu ngcono kunabanye abantu. Kanti ke abantu igazi liyafana libomvu, alikho igazi elinemali, alikho igazi elingalamali. Ngikho-ke singabantu sonke bayeke ukusibandlulula, sikhathele yibo, khathele nje. Baletha ukuxabana, baletha unzondano nombuso wabo omubi ogcwele ukubandlulula, okuyinto embi embi ehamba nosatani. Abaphume, abaphume izanayo, sikhathele yiyo, shame out.
Zingelele kubasakazi bonke be-Studio 7 abasibathengela le onto. Angathi ngiyabonga basakazi.
Studio 7, linjani basakazi bonke elisazi lindaba zezimbabwe? Hayi, siliyibambe njalo. Namhlanje ngizothanda ukuphawula ngendaba kamnangagwa leyo thi abantu bakomthwakazi bagcwele amadimoni, badimoni likaligiyona, kumele bekhulekiswe. Umnangagwa nguye oledimoni elifuna ukukhulekiswa ngoba nguye owasukela abantu bakomthwakazi ebabulala ngegugurawundi. Ukutshengisela ukuthi kasifune sesiphuma ke kuye eZimbabwe yakhe, kasafuni futhi ukuthi siphume. Kahle kahle ufunani kathi Mandebele nomnangagwa? Kahle kahle into oyifunayo yini? Ufuna ukusibona nje sihlupheka nje singabantu nje singazaziyo ukuthi singobani, sesilahlekelwe amasiko ethu ngenxa kamnangagwa? Kahle kahle umnangagwa ufunani Mandebele ngoba wasibulala egugurawundi, sakubona. Sesiphuma kathi ukuthi hayi, njengoba kwehlula ukuthi siphile sonke madoda, sesizimela sodwa, nilizimele lodwa. Naw sengosilandelilawa sifuna ukusixovaxova futhi, kodwa kwamanje hayi, egugurawundi esibila ngeke yenze. Lapho sibilula amanga ulamanga sengayithusela nje ngakho konke kodwa igugurawundi lamanga. Umhlaba umbhekile manje, umhlaba umbhekile, amazwi amaningi sekhululekile manje. Akulani igugurawundi uzayiyenza umnangagwa phambili ngomthwakazi. Asibuyele emuva sesithole inkululeko yethu. Khathele kugidiswa into esingayiboniyo ukuthi yangapha, la gidisa izaphu kwaphela lapho. Thina singu-MRP sifuna umthwakazi ilizwe lethu, asifuni Zimbabwe. Hlukile thina kule zaphu, thina sifuna umthwakazi. EZimbabwe vilanye ngeke silihluphe, eZimbabwe nemashonane ndethu azingeke silihluphe. Thina sizifunela emathebuleleni yethu kuphela, sizibuse silungise amasiko yethu semoshakele, semoshweni nabantu bemashonale. Ngiyabonga Studio 7, anithanda ukuba mude.
Sanibonani ku-Studio 7, basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli be-Studio 7. Engingakho-ke lapha phezu kwalolu daba oluqondane nokuthi kukhona abasolileyo abezaphu ukuthi umqondisi moyo uphazamisile ngokuthi uNkomo nguye owathengisa ilizwe. Masibuka kahle lindaba, kusafuna ukuthi iqiniso likhulunywe ukuze lindaba ilungiseke kahle, ngoba iqiniso lingakhulunywanga angeke abantu bakhona ukuthi bayilungise le ndaba. Eqinisweni elikhululayo, uNkomo wathengisa abantu bakhe, isizwe sakhe wasithengisa kuZanu. Uthema esithengisile kuZanu, yena wazenzela iunity ukuze abe safe. Ngalokho njengoba ngisho mina, izaphu yayindala kunezanu. Why kusungulwa izanu? Izaphu ingabubonanga ubungozi lezanu, yahle yazama ukuyinqanda izanu ukuthi ingabi ingozi kakhulu ebantwini. Kumanje izanu ivele isiyingozi ku-any political party engaba khona eZimbabwe kungenxa kaNkomo. Kazange alungise izinto isikhathi sikhona esinikiwe. Okungango ukuthi even nabochamisa kuzaba nzima ukuthi bangalibusa leli lizwe ngenxa kaNkomo. Kuyena njengomkhokheli owayevele ngaphambi kwakhe umgaba, wayemele ukuthi ukuthi alungise ubungozi bezana i-tribalism yezana ayilungise before the elections.
Thanda ukulibingelela, ngithanda ukulibingelela umsakazo wethu lapho lisakazela indaba ezikhanyele okweZimbabwe. Mhlawumbe ngce khulento indaba emfisa ukuthi sike sihluziye lapha sinanzelele ngoba since sikhanyelane lokhetho lolu esibhekane lalo njengamanje oluka 2023 yazi ukuthi into engiyinanzelele ngeZANU PF. I've been seeing this what they are doing bathatha ama numbers abantu especially laba bantu abalama companies and laba bantu abalama companies bengaqhatsha abantu. So abantu ababaqhatshitela, it's either wena nxa uqhatshwe kuleyo company, it's either you want to vote for ZANU or you want to vote for Triple C. What did they do? Sebesithi njengoba wena usebenza khonapho sokuyi-force matter ke manje ukuthi uvotele bona. What they did, sebethole ama-numbers ezithupha zabantu bathola namabizo abantu. So indaba enjalo kahle kahle ihandlwa njani ngoba vele into ekhona lapho umuntu usethathela i-choice yakhe manje la because ngoba usebenza khona so kumele ubavotele. It's unfair.
Heli vuka njani ku-Studio 7? Mina lami igama ngu-Adolf Shaba. Ngilethemba laba abaphatheke kakhulu entweni ezifana nezomsindo nezombangazo zokusetshenziswa ngama-political leader ukubulala abanye abantu. Ngithemba bayibona le nto yenzeke enyathini. Ingaba isifundo esihle kwabanye abantu ukuthi omunye umuntu akabulawa ngoba usala usunguwe wedwa osubhekane ney'nkinga ezinkulu. Ezinye ziyasala lasesizukulwaneni sakho ngenxa nje ye-choice eyodwa ephuma endleleni. Kodwa ngile themba abantu bayabona and ngithemba kuzosilungiselela indlela ibe enhle kakhulu siya ku-2023 election. Laba abajale ukusetshenziswa bethengelwe imbanje lotshwalo ukuthi behambe bechaya abantu, hhayi ngithemba bazobe kuzofika nje ezingqondweni zabo ukubana le nto abayenzayo izobaphazamisa iy'mpilo zabo kuze kube sekugcineni.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Kwezemelika, abantu abathathu babhubhile ngemva kokuba isitimela sitshaye imota enkulu ebivimbe injanji edolobheni leMissouri. Isitimela lesi ebesilabantu abangamakhulu amabili lamashumi amane lantathu 243 sibikwa sibe lamatorokisi ambalwa agenqukileyo. Iziphathamandla zempilakahle zithi kulabantu abangamachumi amahlanu 50 abahanjiswe esibhedlela belamanxeba ayesabekayo. Inkampani yezitimela e-Amtrak ithi kulabachayeli lezinye izisebenzi zalinkampani ezilichumi lambili ebesesitimeleni lezi lazo zesatshelwa ukuthi zingaba zilimele kakhulu.
bayangizonda, bayangizonda mina, ngoba mina ngingumshangendaba, mama.
Sono sami ikuba ngumzwa ngendaba ingoma ke eka Love Mama Jaivana isidubela ke uhlelo lwethu lwamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa kobulawayo abonga uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zondadube webandla leCitizens Coalition for Change. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama.